namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa ngozulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe. Izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali sebehambe bayagambela silalo thina njengebandla le-MDC abameli bephephalamende balutshwane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyani.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba kutenda ibidi, lithini linalo?
Asibeqiniso la nxadi bekhona yona abayongu-2015 izane bizafidla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uzulu kandaba azi ukuthi izane ivele yona isile majority phalamende lesikhathi singena laba bakatenda ibithi yayivele ile majority. So kakutshintsha ngalokho.
Manje sekuzenziwani kathesa?
Kukhathesa ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlule kuyenza njalo kumele siyekwazi ukuthi sesiyakufa sonke thula indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lo ugcina ubhasiswa? Uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe.
UZulu wacaca kusisekelo sombuso lapho kwabhoda khona amaprovinsi wonke sikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi isisekelo sombuso saseZimbabwe nxa sesimele sikanjelwe kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbeka bafuni, kodwa izanu angithi yontando kayiphikiswa. Bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.